Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
okuzobenza ukuthi batshintshe indlela abadlelana layo neZimbabwe ukuthi iZimbabwe nangokwayo yekele ukudla ngodlwango, yekele ukukhahlameza abantu baseZimbabwe, abantu makhaza.
Sokulommeli omutsha welemelika eZimbabwe ngesikhathi elemelika lilandula okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi elemelika kalisanakekeli ilizwe lakhe.
Noma kuyikuthi bebengaboni ngaso linye kuyo yonke into, kodwa bebesenelisa ukuthi basebenze bebonke, cabanga ukuthi ilahlekelwe iMalawi, silahlekelwe nathi siyisadiki nje lomhlaba wonke.
Uhulumende wakwele Malawi uthi usedlulile kulumhlaba umsekeli kamongameli welizwe obhubhe engozini yendizamtshina. Iqembu leZimbabwe elama Warriors lingcikilana lele Bafana Bafana emdlalweni weWorld Cup qualifiers kwele South Africa sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeli welemelika omutsha eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont ukhangelelwe ukuqala umsebenzi eHarare kunsukwana ezilandelayo ngemva kokufungiswa kwakhe yiziphathamandla zogatsha lwe-State Department eWashington DC izolo. Uhulumende welemelika weseleminyaka emithathu engelameli opheleleyo eZimbabwe ngenxa yokuphuza kwamalunga edalele Congress ukwamukela ukukhetha kuka Tremont ngumongameli Joe Biden. U-ambassador Tremont uqala umsebenzi ngesikhathi ubudlelwano phakathi kwelemelika leZimbabwe buqhubeka bungahambi kuhle. UBiden wethese umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe izijeziso zenotho ezintsha kunyanga esanda kwedlula, ngoba isithi baqhubeka besephula amalungelo oluntu njalo bentshontsha inotho yelizwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko omnumzana Mthulisima Thuthu wambuza ukuthi ubona ukuya kukambasada Tremont eZimbabwe kuletha inguquko yini kubudlelwano beZimbabwe lemelika.
Singathi ekuqaleni eqinisweni singeke sazi ukuthi kuzotshintsha yini ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili, kodwa esingathi siyakwazi ukungceke okubonakalayo ngathi kwaziwa nje umuntu wonke jikelele ikuthi iMelika uthi yona ize itshintshe eZimbabwe kuya ngokuthi iZimbabwe yona ngokwayo iqhuba kanjani inhlelo zayo. AmaMelika ahlala besitsho kusukela emvale ngesikhathi kuqala ngathi i-century lentsha ngo-2000, 2001, 2002 babehleli betshilo ukuthi bona okuzobenza ukuthi batshintshe indlela abadlelana layo neZimbabwe ukuthi iZimbabwe nangokwayo yekele ukudla ngodlwango, yekele ukukhahlameza abantu baseZimbabwe, abantu makhaza. Eziningi nje izinto abazivalisayo ezihambelana nalokho esingathi ngama-human rights. Ngakho kodwa okunye esingakujoyi ukuthi ama-ambasada wamameli bamazwe ma bethunyelwa, bathunyelwa belalokhu esithi assignment, belo hlelo abalutsheliweyo kusukela khona le mva ngabo-president babo ukuthi bayokwenzani elizweni abathumelekile. Ngakho-ke kulakho nje ukuthi singathi sizabona nje ngokuya kwesikhatshana ukuthi lo umele omutsha yena umsebenzi wakhe ngowani. Yikho kuzasikhombisa kahle ukuthi sibone ukuthi iZimbabwe leMelika zime ngaphi kwezokudlelwana.
IMelika iphakathi kokulungiselela ukhetho oluzakwenziwa ekupheleni komnyaka. Asithi kunqobe umnumzana Donald Trump, singabona kusiba lenguquko yini kundlela iMelika edlelana ngayo leZimbabwe?
UTrump uthe ephethe intambo ngumongameli weAmerica asizange sabona kahle ukuthi yena iZimbabwe uyifake ngapi ngathi enhlelweni zakhe lasemicabangeni yakhe. Ngakho ke singathi into lana singayibeka eceleni sithi hayi sizabona ukuthi uzokwenzani uTrump ngalesi sikhathi. Kodwa esikwaziyo ukuthi akazange aphumele egcekeni kahle kahle ukuthi iZimbabwe uyibeke kuphi nokuthi umuntu ophetheyo ngaleso sikhathi wayephethe ngaleso sikhathi bembona kanjani. So umone ngani umehluko sizawubona ke enzeni kuba ummeli lo esekhona lokuthi lo meli uzoqhubeka kanjani uma uTrump esengenile noma uBiden esesukile. Ngakho ke okaBiden nako singathi sizawubona kahle ukuthi yena ma anganqoba abuyele esihlalweni ukuthi iZimbabwe uyizoyiphatha kanjani nokuthi uzobe yibeke kuphenhlelweni zakhe. Sizokubona ngezenzo zika meli omutsha lo obekiweyo ofike manje. So izinto lezi zizovela ngokuya kwesikhathi. Kodwa esingaba kwazi singakutsho kathesi ukuthi iMelika yona ngokwayo inhlelo zayo azizange zaguquka eZimbabwe kusukela ngo-2001-2002. Zihleli nje zifana ukuthi bona bama ngesinqumo sabo sokuthi iZimbabwe, uhulumeni weZimbabwe kumele aguquke indlela aziphatha ngayo, indlela aphatha ngayo abantu makhaza baseZimbabwe. Yikho ke esingathi siyakwazi okwamanje.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu uhlaziya izombusazwe njalo uyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko. Ubexoxa egcingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Kwelunye udaba olufanayo uhulumende weleMelika uthi kababalekeli eleZimbabwe njengalokhu okukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa utshele umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuthi ilizwe leli likhusela eleZambia leMalawi lingananzi eleZimbabwe. Abakubandla leZanu PF bathi eleMelika lenza lokhu okukhulunywe ngumnangagwa. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Obephethe isigodlo seMelika eZimbabwe okwesikhatshana unkosikazi Ellen French uthi ilizwe lakhe kalivumelani lokwethulwe ngumnangagwa esithi okwamanje bazama ngamandla wonke ukunceda abantu abahlaselwe indlala njalo eminyakeni edluleyo basebenzise amabhiliyoni amahlanu amadola eMelika i-US 5 billion eyokuvuselela ezempilakahle lezinye inhlelo kweleZimbabwe. Uthi kuningi eleMelika elikwenzela abantu bakwele Zimbabwe.
United States has been and will continue to be a reliable partner with the people of Zimbabwe. Far more than $5 billion in health, humanitarian and development assistance.
I-USA izaqhubeka isebenza lelizwe leZimbabwe. Sesiphe eleZimbabwe imali edlula 5 billion. Asisoze sibalekele eleZimbabwe. Okwamanje siphathisa kwezokudla lempilakahle. Sizaqhubeka njalo sisiza abantu beZimbabwe abayi 16 million.
Umnumzana Effort Ncube olwela ilungelo loluntu njalo ehlaziya ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi ukhulumele eceleni umnangagwa ngesikhathi exoxa loPutin kwele Russia ngesikhathi emelele ukungena emhlanganweni wezamabhizimusi oweSt Petersburg Investment Summit.
Bekungadingakali ukuthi uPresident akhulume amazwi anje ikakhulu ebandla emphakathini. Izinto nxa ngabe lensolo ngamanye amazwe ngokuziphatha kwabanye baholi noma ngabaliphilizwe ngabakomakhelwane kumbe phesheya khathana lathi izinto ezikhulunywa ensitha.
Umnumzana Steven Chirodza oyebandla le-Citizens Coalition for Change uthi umnangagwa lokhe ezondele iqula lokhetho ele-Southern Africa Development Community elalikhokhelwa ngumnumzana Nevas Mumba weZambia elathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho olukhulu olwenziwa nyakenye eZimbabwe.
Ikulumo eyomuntu othanda ukudlwada abanye ungadlalisani ela abanye isisusa sendaba ikuthi baba labantu abeZambia ababekhona kusadaka Elections Committee ababekhokhela njalo yabobani bakhokhela i-committee efaka isinqumo esokuthi ukhetho lika 2023 lwangekho free and fair.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF umnumzana Farai Marapira uthi bakhala ngezijeziso zenotho ezetheswa umnangagwa labanye bakhe okuthiwa bephula ilungelo likaZulu njalo benza ubukhohlakalo obumangalisayo.
Well, as ZANU-PF, America cannot talk of an assistance as long as it has got our leadership under sanction.
Elemelika alethule izijeziso zomnotho elizethese umongameli weZimbabwe nabanye abalitshumi njengelizwe lathi siyafuna ukuzimela hathi ukuphila ngokuphiwa.
Umnangagwa watshela uPutin ukuthi elemelika linika eleZimbabwe lelemalawi uncedo kwezomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe elingadlelani lalo kahle. Wathi kungcono uPutin ancede eleZimbabwe ngendlela zonke ngoba elemelika lifuna ukuxega amazwela. Umnumzana Cornelius Mwethwa obona ngezokukhutshwa kwemibiko kweleZambia uthi udaba lwenkulumo kaMnangagwa ekweleRussia sebeqalile ukuyiphatha njalo bazalandela indlela zokubuswa kwamazwe ukuqondisisa inkulumo engabaphathiyo njengelizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende, labanye abalandeli bebandla leZANU-PF sebeveze inzondo enkulu ngokwenziwa ngumnumzana Wicknell Chivayo owethule umbiko kuvideo ebhoda emphakathini esithi uyibambe qhaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Nick Mangwana labasekela ibandla leZANU-PF abasenkundleni yokuxhumana AX bethu lembiko eveza ukuba uChivayo usedlala kubi, ngakho ke sekumele eyekele ukweyisa uhulumende ngokutshela uZulu ukuba uMnangagwa usesikhwameni sakhe. UChivayo usebonakele kaninginengi ehamba loMnangagwa njalo wake wahanjiswa nguMnangagwa uyakhulumisana lomkhokheli wakwele Kenya umnumzana William Ruto. Kasenelisanga ukukhuluma loChivayo ngodaba lolu ngoba ubengaphendula umakhale khukhwini wakhe. Abanye bathi uChivayo uqhuba amabhizimusi okukhohlakala akuphikayo yena. Umongameli Lazarus Chakwera wakwele Malawi ubika ukuba usedlule emhlabeni umsekeli wakhe umnumzana Saulos Chilima obhubhe engozini yendizamtshina kulelo lizwe izolo. UChakwera utshele abezindaba beReuters ukuba uChilima ubhubhe labanye abayisificamunwemunye engozini le eyenzakale ezintabeni esabelweni seMzuzu. Ocubungula izombusazwe ezimele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube onguhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi ilizwe leMalawi lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Khulu bakudube ukubhubha kwakhe ngoba kukhanya bebengamadoda bebambisene loChakwera besebenza ukuthi Malawi ilunge. Noma kuyikuthi bebengaboni ngaso linye kuyo yonke into kodwa bebesenelisa ukuthi basebenze bebonke. Cabanga ukuthi ilahlekele iMalawi, silahlekele lathi siyisadiki nje lomhlaba wonke ngoba abakhokhela abatsha laba abalwe ngqondo ezibukhali njengaye nabantu esibadingayo.
Siyabona ukuthi eleZimbabwe ke kambe lingabe lilahlekelwe kangaka yikubhubha kukandoda ngokubona kwakho zini?
Ngokubona kwami eleZimbabwe kulahlekelwa uZulu weZimbabwe ofisa ukuthi iZimbabwe ingenziwa isebenza abakhokheli njalo kubesibona kusenzakala kwabeMalawi. Kodwa kulaba abasezikhundleni abehluleka ukuthi basebenzisane labanye abakithi abeZimbabwe ngibona ngathi angeke bakuzwe ukulahlekelwa. Kodwa uma abantu abahlahlekelwayo nguZulu, uZulu ozathatha izifundo obethatha izifundo ebantwini abanjengaboChilima bona laba belabochakwera khonapha.
Yes, yabona ukuthi ubaba lo bethazelela kakhulu uhulumende okhululekileyo ukuthi kambe sokuya kwenzakalani kwele umpelo wa Malawi njengoba esethonile nje.
Kuzayilimaza kakhulu iMalawi khonapho kuhulumende yabekhululekile. Njengoba kwenzakale ingozi kunje vele kwesinye isikhathi umthakathi uyakhonjelwa la ngemine. Kuyikulahlekelwa kakhulu kuMalawi, kungaba kulezi zomnotho lakhona lapho okombuso okhululekileyo. Ngoba yikho abe kulwela undoda yena lo. So kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu. Lakithi kusadithirishini.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance ubeqoqa lo Gibbs Dube Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Kwezemelika oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe umnumzana Donald Trump usephendukile ekukhankaseni kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga kumabhizimusi akhe. Emhlanganweni yamarali enyakatho yakwele Melika, uTrump uqakathekise udaba lezokungena lokuphuma elizweni lokwethula izijeziso zenotho kumazwe ikakhulu eleChina engayekela ukuvimba izizalwane zawo ukuza kwele Melika. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe lolu daba olulandiswa yimi uChris Gande. UDonald Trump uphenduke emkhankasweni ngeviki edluleyo esigabeni se-Arizona esithi umongameli Joe Biden usehlulwe yokulungisa udaba lomngcele we-Mexico.
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders.
Konke akucacanga. Ukwehluleka kukaBiden kwenzakala ngabomu. Yikudiliza imingcele yethu lobuzwe bethu. Kahle kahle kukhona okuzamele chasise ukuthi kungani befuna kwenzakale kanje. Ngiyibona njengathi yikudinga amavoti nje kuphela.
Akula bufakazi bokuthi abokuza bavota ngobunengi kukhetho lwele Melika. UTrump wabuzwa ukuthi uzamisa njani ukungena elizweni ngokungekho emthethweni kwabokuza. Wathi uzathatha amanyathelo ohulumende abakhuthaza lokhu.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
Nxa ele China liziphatha kabi, silalokho okuthiwa ngama tariff okusebenza kakubi.
Uhulumende kaBiden kuyona le inyanga uvimbe izicelo zokuphephela emngceleni weMexico lapho okubotshwa khona abantu abazinkulungwane ezimbili lamakhulu angamachumi amahlanu 2500 ngelanga bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. UBiden uthi imigomo yomngcele akumelanga ize lamazwi aphehla inzondo njengalawo asetshenziswa nguTrump.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are.
Ngesikhathi sidinga imithetho ebalulekileyo yemingcele, yena uthi abokuza bayizidlova ezingababulali. Uthi kasibo bantu, uthi njalo, abokuza bangcolisa igazi labantu bethu.
UBiden uthi amazwi alukhuni kaTrump awuhambelani lensika yobuntu bele Melika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers.
Liyisibonelo sesizwe sethu esakhiwa ngabokuza. Ilizwe labalephupho lokuphumelela. Ilizwe lenkululeko yilo elemelika esilidingayo.
Imihlangano yamarali yeviki edluleyo ngeyakuqala kulandela ukutholakala kukaTrump elecala lokuqamba amanga kumabhizimusi akhe ngokufumbathisa akwenza phambilini kokhetho lomnyaka ka-2016. Utshele umhlangano esigabeni seNevada ukuthi ukuthoniswa kwakhe ibusetshenziswa kwezemithetho nguBiden owehluleka ukulungisa udaba lwemingcele.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that. And no third world, I tell you what.
Umngcele wethu yiwo omubi kakhulu kumbali yomhlaba. Akula ngitsho lelizwe elisathuthukayo elilomngcele onje. Akula njalo ilizwe limpofu elisebenzisa umthetho ukuhlukuluza onqintisa kokhetho njengelizwe lethu.
Ucwaningo lwenhlanganiso ye-Associated Press ngombimbitho luveze ukuba kulokuguquka kwemibono ngodaba lwabokuza. Kulabafika phose isilinganiso sokukodwa phakathi kokuthathu, one-third, abathi abokuza badala amacala. Lokhu ikukhuphuka kwesilinganiso sokulichumi lasithoba munwe munye ekhulwini, 19% kulomnyaka ka-2017. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwalwethulelwa yimi uChris Gande we-VOA Studio 7. Inhlanganiso ye-The Center for Sexual Health, HIV and AIDS Research ithi baningi abasakhulayo asebephila ngokuthengisa imizimba ngenxa yesimo esibi somnotho esibangela ukuthi bengatholi imisebenzi engabaphilisa. Iningi liyakucothoza lokhu, ikakhulu abezokholo lwesiKristu abathi lokhu kuphambana lemilayo yeBhayibheli. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abatsha abathengisa imizimba bathi bayafisa labo ukuthi bethole imisebenzi engcono, kodwa umumo womnotho mubi okokuthi akula okunye abangakwenza ukuze beziphilise. Abanye abenza lokhu bathi bathola amakhulu amadola eMelika angafika kwamathathu, US$300 ngenyanga. Abanye bathi abakuthakazeleli abakwenzayo besithi isomiso esiselizweni yiso esibenza bacabanga ukungena kubhizimusi lokuthengisa ucansi. Omunye walabo abenza lokhu ngocele ukuba simbethe ngegama elithi Ntombi Mlambo.
Angikuthande ngikwenzayo, kodwa kangile enye indlela yokuthi nzuze ukudla kwami lokomntanami. Ngathiwa yindoda ngo-2020 izinto zangomela, ngaswela lokuyimali okokuthi ngiqale kuyibhizinisi. Yikho kwenza ukuthi ngifike lapha engikhona.
Omunye njalo osakhulayo othengisa umzimba ocele ukuba sithi nguThabiso Nyoni uthi kawulula lumsebenzi.
Abantu babona ingathi yikuzenzisa kumbe yibuvila ukuthengisa ucansi. Akula muntu ongafuna ukwelatshwa imikhuhlane elokwenza ngocansi sikhathi ngesikhathi. Mina ngake ngazama okokuthengisa impahla lokunye kodwa kwayala.
Baningi abasola okwenziwa nguNtombi loThabiso labanye babo. Unkosikazi Virginia Magigwana ohlala eMpophoma kobulawayo uthi abenza lokhu ngabantu abangamavila.
Ubuvila osobuyenza abantu benze khonokho, babona ngani kulula nje, uyazitholela imali nje kalula. Kukanti umuntu uyakwanisa ukuthi usebenzele, siyawathi imisebenzi ayikho, kodwa uyakwanisa ukuhamba uyesebenza ezindlini, uyakwanisa ukuwoda uyethengisa. Xa ungala mali yokuwoda uyakwanisa ukuboleka imali. Amboni ukuthi ukuthengisa umzimba yinto enhle.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Useni Sibanda osebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance othi abasakhulayo laba bephula le mithetho kaNkulunkulu.
Maningi abantu abaphakathi kwenkinga kwezomnotho elizweni lethu leZimbabwe, kodwa bayadinga indlela ezingasoze zidilize imizi yabanye abantu njalo begcine bona besiba lemikhuhlane. Kutsho ukuthi ukuthengisa umzimba ngibona kuyinto okungamelanga yenziwe ngabantu. Akulunganga lokho, njalo akumelanga ukuthi kukhuthazwe. Kumele umuntu ayedinga umsebenzi, adinge ezinye indlela zokuzisebenza ngezandla zakhe ezingamnika imali.
Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha, uMnumzana Thino Machakaire, uthi abasakhulayo abafisa ukuvula amabhizimusi kumele bekhulumisane labasebenza ehofisini yakhe ukuze bephile ngcono kulokuthi bethengise ucansi. Ocubungula indaba zabasakhulayo laye ongosakhulayo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Gateway to Election uRobert Malunda uthi uma kuhlolisiswa indaba yokuthengisa imizimba kumele abantu bengachothozi kuphela.
ulesikhathi esoke uthi umuntu owesifazane uyabebona ukuthi akusela nto engamphilisa, ngakho-ke umuntu ugcina esibona kungcono ukuthi azithengise yena, athengise lokhwa lakho. Ngokwesinye isikhathi ibhizimusi elokuthenga uthengisa aliso lomuntu wonke, uningi kwakhona mhlawumbe singabala lokuphelelwa sibili.
Uhulumende uthi kule mali ebhanga le-Empower Bank eyokuvula amabhizimusi okumele isetshenziswe ngabatsha, kodwa abasakhulayo bathi limali kayitholakali lula ikakhulu nxa ungayisuye webandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Uma nje ubhizi ukhala ngama-sanction, ama-sanction, kanti igaba elithi ma-sanction bayalazi ukuthi lishoni. Omnyangagosha wabantu abangakhuluma ngama-sanction, ama-sanction akhithiwe, kodwa umnotho still ulokhu ufadalalo siyaphansi. Akhithiwe ama-sanction, asefathele yena, ama-sanction akhithiwe. Lizwe lesi ama-sanction leliya, basanction yena ngokubulala kwakhe abantu, basanction yena umnyangagwamathupha ngendlela abulala ngakhona abantu, nangendlela aphethe ngakhona umkhonomi lo ongatshintshiyo, ohlala uthola usiyaphansi. Ama-sanction akhithiwe ke lizwe, asefakelwe bona abantu bezanu-PF laba abagangayo la, ubulala abantu. Ngangokusela lokhu ababenza.
Studio 7 njani?
Masifaka ama-audio lapha, sifaka ngenhliziyo ezibuhlungu. Besicela nje ukungavinjwa ngelinye ilanga, masithumele umuntu imeseji ihambe njalo ngoba simesaka. Okukhona nje ukuthi lapha umnankagwa sicela ekele ukusidelela ngithi ngoba esembusweni ephethe izibhamu zonke sasamandebela ngeke amenze lutho, kodwa one day indiza izamlahla phansi ngoba ebhekile nje abangani bakhe bebebhizi besiwa lamalanga. Ayekele ukusidelela, sitshele ukuthi umfuna umzelikazi waye. Cela nje ngelinye ilanga mangakwenzeka iye kuye ngqo. Siyabonga.
Sanibonani Studio 7. Siyabonga ukukhuluma lani ngothando lungaka. Siyabonga elisitshela khona nsuku zonke silalele i-news. Sizilalele sizwa konke ezomhlaba. Hayi thina siyathabuka seZimbabwe kuphela, kodwa osihluphayo yindlala. Nabantu abethu abasebenzi, sebezinto abantu abethu ngokufela emgodi. Siyacela bakithi uthando lungaka elisipha sona nsuku zonke sitshela ngamazwi asibhedozayo alothando kangaka. Shiwa siyathaba. Mina yimi iYunice Moyo engilothando olungaka ukuthi ngikhulume lo Studio 7 namhlanje. Ngibingelela wonke umuntu oyendaba ezinhle ezisitshela ngazo.
Sanibonani bahlakazi nabalaleli bakaretiangokumana sokuthi ngesikhathi se-corona i-government yaseZimbabwe enjenganiyenza inakekela kakhulu abantu bambaziyela engabulawa yi-corona ngoba besazi bona abakugovernment ukuthi i-corona labo iyabathinta. Nansi manje ikhorona, imuntu ye-corona kayisibone ngijobani wafayo and akayisimbona obulawa laziyo. Nansi mlala ebulala abantu abadlula 8 million, iy'ngane ezinye azisahambe esikolo. Uthule tu, akuna le mzamo lokuthi sike sizwe enyuzini zokukhulunywa ngayo indlala ngenjengendlela okwakhulunywa ngayo i-corona. Hhayi, asakuza lokho ngoba bona bakusesifayo, bona balokudla ngale mali abazintshontshayo, abangani babo, izihlobo zabo, amafemili zabo vele baziyela nje busephi. Nasiyasokola indlala sisiqalile, miningi imizwa ela abantwana abangatshayi lesikolo osokulalwa kungahliwayo. Kuthulwe tu ngathi lizwe nje lirana fayini lirana kuhle. Ukhulumile wadeclare wathi i-national, okufanele ukuthi sizwe nge-news ezikhuluma ngokuthi siphuma kanjani kulolu kube lwendlala everyday.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Luyalandela khona manje uhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwenguqu ele inguqu yenkezo ye-World Cup qualifiers yona enziwa phakathi kweqembu leZimbabwe elama-Warriors elingqikilana leBafana Bafana ele-South Africa. Sikhuluma nje umdlalo lo i-South Africa isinqobe iZimbabwe nge-3-1. Isikhathi ke asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokunommeli weMelika eZimbabwe omutsha ngesikhathi amazwe la edlelana nzima. Uhulumende wakwele Malawi uthi usedlulile kulumhlaba umsekeli kamongameli obhubhe engozini endizamtshina izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.